indlela okuphathwe ngayo abantu ukuthi abezanpiwe bekelwe information. I-voters roll itintshiwe. Abantu batintshwe izindawo lapho abavotela khona. So besithi nxase behamba besiya vota tholi ibizo lakhe lingekho. So abanye abantu bakhalalile vele abaningi ade amabizo abengekho kustation abantu befanele bavotele khona.
Sizwile inhlanganiso yezesini isithi bebetshelwa ukuthi bayivota kwenye indawo.
Ye, khona kuyani ukuthi abanye indawo zakhona kade bezibalela zungo 4-5 kilometers umuntu ukuthi ekayevota khona ngani. Uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota.
Kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla lezanu PF.
Ya, kodwa-ke asingenza-ke sibe leshuwa lokuthi bona engxenye njengoba babakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bewazi ukuthi abantu laba ngozibani amanumber abantu bayathatha ama-structures bagcine khonaa.
Kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo ubona ingani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini?
Ye, abantu bavele bazondiswa i-confusion ye-party ukuthi khona kungaba la ma-candidates amabili abantu basebesithi khanye iparty idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sile about 35,000 voters abaregistered but nxa uvota abantu abaku-3,000 ichose ukuthi abantu abaningi bakhalele.
Manje nxa la uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela kwancintisa umamlo yethu?
Ya, ngangingasoze ngiyekele ngoba wayekhethwe yiparty yimi. Ungavana ayekele ngumamlo yekuba nguye owayekuthiwe ka-stepe down. Halibani iparty yangintshelile ukuthi ngi-stepe down, ngangizalaleli iparty ngangizastepe down. Lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabi le two candidates. Ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wepharty kodwa bebezama ukunqabela sibili.